ya nye mba wa zimbika wa zimbika ala njoda kuti Zimbabwe ikanure zimbakati wa kwenye ime republic ya mjagazi gawa kere ni toreko zino andate tiyakiba
kulabanye abathi bengadla indumba baqunjelwe abemthwakazi babe sebesithi bafuna iZimbabwe ikunye phakathi babe lelizwe labo lemthwakazi abalalele kathesi ngikhuluma ngingakababophi bazakhuluma bakhulume baguge bafe iZimbabwe ilokhe ililizwe elibambeneyo akula muntu ozalehlukanisa leli lizwe nxa bengabantu abatshelekayo abathule basebenze lohulumende baphile akula lizwe elingavumela ukwehlukaniswa i-United Nations Charter inanza iZimbabwe njengelizwe elilodwa akula muntu ozakwehlukanisa ilizwe leli uyabe ufuna ukuqunyelwa impilo yakho
kusarana kokareba